Sibonge ijahalezansi uChris Gande ngokusethulela ezolimi lwesingisi. Siyalamukela mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 ngoNhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baphongu kubuya bezwilazwila nje bezama ukusethusela bacabanga ukuthi silokeke lakathesi sisabesaba but kabasakwazi ukuthi hayi impilo kasilweli thina silwela labo futhi ukuthi abanawo babo labo bathole impilo engcono kulokuthi belokhe bedubile.
Amapolisa ohlangothi lwe-riot ehluleke ukususa abatshengiselayo besola umbuso kamongameli Mugabe ngokulala e-Africa Unity Square.
Yebo, kuliqiniso ukuthi abantu bakhanya sebesesaba lolu dabo lukamabhondinothi ngoba ungananzele basuba amaketi umuntu lemali sekuthenga sibindi eziningi ukubana ingcono kuyobana abantu bayigcine ezindlini ngoba abantu abaningi bathi bona babona ungathi sesibuyela kulwanesayosaba lawo ka-2008.
UZulu weZimbabwe sethenga ukudla lezinye impahla zokusebenzisa ngobunengi esesabela ukuthi kungaqala ukusetshenziswa ama-bond notes intengo izakhuphuka. Njalo kuWoza Friday lamhla sileqembu ezilithembise lona kumaviki edluleyo eletanga pasi lona elihlabela umdumo eliwubiza nge-New Afro. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa ohlangothi lwe-riot ehlulekile namuhla ukususa abatshengiselayo besola umbuso kamongameli Robert Mugabe ngokulala lokutshona egcekeni le-Africa Unity Square eHarare. Kubika uMavis Gama.
Baqala ukuhlabela abaphatheke kulo mkhankaso ngemva kokusuka kwamapholisa ohlangothi lwe-riot lapho abekade behlezi khona sebehlulekile ukubasusa beswele isizathu sokwenza njalo. Amapholisa la phose amachumi amabili balile ukuzitsho ukuba ngobani okuyinto ecunule abatshengiselayo laba bemba phansi ukuba abasoke basuke kule ndawo size sifezeke isifiso sabo. Unobhala enhlanganisweni ye-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, uthi vele kabethuswa yikwenza kwamapholisa.
Baphongu kubuya bezwilazwila nje bezama ukusethusela bacabanga ukuthi silokeke lakathesi sisabesaba but kabasakwazi ukuthi hayi impilo kasilweli thina silwela labo futhi ukuthi abanawo babo labo bathole impilo engcono kulokuthi belokhe bedubile.
Wathi vele yena labanye bakhe abayindawo baze bathole abakukhankaselayo.
Uhulumende sizabe silokhe silapha ukumfikela ngelanga lapha azasibona khona, azasizwa khona, azabuya, azagcina thumile abantu ukuthi bekhulume ngathi ngoba thina asiyindawo. Siyabe silapha e-Africa Unity Square 24 hours, 7 days a week. Kusukusela ilanga lapha azakuthi alright sefuna ukuthi ahlale lathi phansi axoxe lathi.
Osakhulayo uPride Mkono laye ophatheke kulolu hlelo uthi abawesabe amapholisa njalo bazaqhubeka ngomkhankaso wabo.
Lo ngumsebenzi wabo kodwa kumele bekhangele ukuthi imuli zabo ziphila njani. Ngaphandle nxa bona bephila impilo enjengekamfazi lo okuthiwa nguGrace Mugabe. Nxa ukuthi baphila kanjalo hatshi kuhle. Kodwa nxa bephila njengomntu eZimbabwe hayi labo bayayibona inhlupheko eselizweni. Ngakho vele asiboni ukuthi kulenye indlela abangafuna ukuthi uhulumende lo ebelokhu esiya phambili.
Kusehlakalo esimangalisa abaphatheke kulo mkhankaso, izisebenzi zikamunicipal weHarare zitshona zithelela uqethu kulindawo ebusuku lemini kodwa edolobheni leli kusaziwa ukuthi kulokusilela kwamanzi. Bathi lokho kumgceke ukuthi le yindlela esetshenziswa ukubenza basuke kule ndawo kodwa bemba phansi ukuba kabayindawo. Abaphatheke kulo mkhankaso bathi bafuna isungulwe imisebenzi eyi-2.2 million iZANU-PF ayethembisa uZulu kukhetho luka-2013. Uhulumende okhona asuke embusweni ngoba esehlulekile sewenza uZulu weZimbabwe waba yinhlekisa lanxa elemfundo yohlonzi lwaphezulu imisebenzi ingekho abasakhulayo bebanjwa ngamandla ukuthatha okudakayo ukubalekela udubo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Uzulu weZimbabwe obikwa esethenga impahla esitolo ngobunengi esesabela ukuthi kungaqala ukusetshenziswa imali yama-bond notes intengo izakhuphuka. Usibalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka wazisa ukuthi kuzasungulwa imali yama-bond notes elesisindo esilingana lesedola leMelika ukuze kuqedwe ukusilela kwemali emabhanga. Kodwa uZulu kanye lengcwethi kwezenotho zithi inyathelo leli lizabuyisela ilizwe kusimo sika-2008 lapho okwesilela khona impahla ezitolo le mali yaphela isisindo yafana nje lephepha elingelancedo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kwezinye izitolo kabasavumela ukuthi abantu bathenge impahla efana lamafutha okupheka, ichukela lokunye ngobunengi.
Yebo, kuliqiniso ukuthi abantu bakhanya sebesesaba lolu dabo lubuya lwama-bond note ngoba ungananzele ama-supermarket umuntu elemali sethenga sibilindi eziningi ukubana ingcono kuyobana abantu bayigcina ezindlini ngoba abantu abaningi bathi bona babona ungathi sesibuyela kulwangimesayo saba lawo ka-2008 kuto kwenza abantu benze njalo kulo hlupho lwemali ngoba ungananzela emabhenki lapha last week amanye amabhenki azithi nxa udraw imali bethatha 200 sebeyehlile abanye sebeku-100 namhla amanye amabhenki ayehlile asekuhabe-$50. So abantu asebekwenza kadeje ukuthi banqabe la makhandlana okuswayipha abantu bayagidima bangena ama-supermarket asebenzise asikaswayipe laphana kuthi i-grocery besiyagcina ezindlini and futhi abantu ngokwenza njalo sozobasole ngoba sile-history end kuleli lizwe lokuthi ngo-2001 lapho sawabulawa yindlala. So abantu sebenanzele lingomumo wezinto ukhanya ungathi i-economy izayiqondakali njalo kukhanya ungathi uhulumente usesehluleka ukucontrola ama-economic dynamics ngokunjalo abantu sebezenzela ukuthi hhayi nxa kubafinyela kubafinyelele bele mpahla zabo etlisi bakwazi ukudlala abantwana. So ke sesikolinye ihlupho ezimbabwe fike sasangena kile phose lalo ka-2008.
Manje yona intengo yempahla kayikhuphukanga yini?
Intengo yempahla kwezinye indawo isikhuphukile, abantu sebekhuphula intengo yabo ngoba kuyananzela ukuthi ngesikhathi xa idemand iqansi siya phezulu abanye abantu abezitolo bakunanzela ukuthi isikhathi sokwenza imali kuzananzela ukuthi ungakhala amanye ama-cooking oil, ukhala lethukiyele, ukhala lamafulawa, intengo yakhona isikhuphuka isiya phezulu. So kushiya ngezitolo ngezitolo kodwa eziningi intengo zikhanya seziqansa zisiya phezulu. Kusegcekeni ukuthi labo ezitolo khathesi bakunanzelela ukuthi sofanele benze imali ngoba bengazi ukuthi labo ishishi baphathelene. So ke esingakutho nje ukuthi kukhanya khathesi kwindaba ze-economy lapha eZimbabwe ngu-businessman umuntu kazane othengayo akusela mntu beqinisa ukuthi siyanga ngiyeshiya lo uhulumeni lakathi akwazi siyanga ngolokanda uhulumeni selusa i-direction ngoba khathesi sikhuluma kanje bekuthiwa ama-servicenze kufanele bathole i-bonus namuhla so kule mntu kuzofanele bayithole mhlaka-10 khona kwana kuyadinga ukuthi la uhulumeni le-problem ukuthi kasakwazi ukuthi kanti lapha indlela ezivela ngaphi siyanga.
Umnumzana Ambrose Sibende isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Umsakazo webulenjini be-internet owe-Dipro FM osungulwe ngumculi weZimbabwe obuye njalo abe ngumxhasi wabaculi uDJ Mapresa kule South Africa uqhubekela phambili uthakazelelwa ngabanengi kanye lokusilela kungelani lokusilela kwemitshina yokusakaza elohlonzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Dipro FM. Catch us all. www.dprofm.com. Lentswe la Setšhaba. Voice of the Nation.
Voice of the Nation.
Usaphindwe sesinye simanga umculo weZimbabwe uDJ Mapresa. Ngokubambisana ndawonye lomculo kele South Africa uDJ Maru, ababili laba sebesungule umsakazo webulenjini beinternet osusidla uBedu obizwa Dipro FM. Lokhu kulandela uhlelo lwabo luka 2010 lapho abaqala kupheka khona izingoma zabaculi besebenzisa enye izindlu zokulala emzini kaDJ Maru elokushini leDipsloot eGoli. UDJ Mapresa insizwa seCholocho gama lakhe lokuzalwa kungupromise Sibanda uthi besebenzisa nje i-laptop umsakazi wabo usulalelwa ngabantu abedlula izinkulungwane ezisikhombisa 7000.
UDJ Mapresa uvodlo zomnyama inkosi yamakhalanga ngithi ngilawe sihleze ehlelweni lapha sikuDipro FM umsakazi wesizwe izwi lesizwe uyilethaba. Ngithi ngiyakubulisa phesheya kangurukudela eZimbabwe zila indawo zonke ezishiyeneyo sihlezi khona lapha sisemzansi Afrika. Sithi ke sibambeka ebulenjini ku-www.diprofm.com.
UDJ Mapresa uthi akudlalwa amandlwane kulo msakazo kodwa kukhulunywa indaba eziginqisa abadala labancane.
Lukhona uhlelo laphana irumba yami irumba yakho chova chova show, kanti lukhona ke uhlelo silubiza sithi Africa under microscope Zim politics and other neighboring countries. Laphana ke lukhona oluhlelo lubanjwa uDJ Pepsi ezabasha, sikhuluma ngeyouth laphana ezabasha laba bathanda ke ingoma zamanje house hip hop into ezifana lalezo sithi my ghetto my kasi.
IDipro FM engena emoyeni ngihola lechumi lambili emini kuze kube phakathi kwamabili. Ayivalwa njengoba ngemva kwamabili kuphindwa zonke inhlelo ezijone senzakala. Umlaleli walomsakazo othe ngokuzwa ubunandi wagcina la esesakaza kuwo uMongezi Mpofu osakaza engu-DJ Mthwakazi. Wathi inkulu indima edlalwa yilomsakazo njengoba abalaleli besenelisa ukulalela kubo makhalekhukhwini babo.
Iqiniseni iDipro FM like ngathi ikhave ispace ebesidingeka ebantwini bakithi. Umsakazo osaqalayo endi the way uza ngakhona ngicabanga ukuthi qonde on the right direction.
Uthi ke kwabangakawuzwa lomsakazo otholakala ku www.diprofm.com ukuzwa yekuncitshwa.
Ngithi mina bayakhutheka ngoba iDipro FM ibanikeza ama updates ngezinto kakhulu ezenzakala ekhaya. Uthola ukuthi lapho yabongela indlela yokuzikwazi ngazo, but uma ungalalela iDipro FM uyakhona ukwazi i-information okumele ube yazi na ukwazi kwenzakalani kwesakho nakusipolitics or economy or entertainment industry.
Kodwa-ke uMapresa uthi luningi uxhaso abasaludinga. Okwamanje bale-laptop eyodwa nje kuphela abasakaza ngayo okwenza abasakazi bahambe imango emide bezosakaza, kanti akula ngitsho le ndibiliji yokubabonga. Indleko zebulenjini lazo zibadlela amarandi afika izinkulungwane ezintathu 3000 rands ngenyanga okuyimali engekho njengoba lomsakazo ungenza imali. Imichina yokusakaza layo iyasilela njengoba nxa sebekhuluma labalaleli kuzafuze ucingo lwakhe lusondezwe ku-laptop ukuze abanye abalaleli bamuzwe. Le ndlu yokusakaza layo kayikho, ngakho basakazela endlini kaMaro. Uthi ke basadinga uxhaso olukhulu oluvela kuloba ngubane. Kakukhulunywa kuphela ke kulo msakazo njengoba zithi nxa inkulumo sezikhama kuthanjiswe imiphimbo ngamaculo njengaleli elomculi kamasikhandi uZinja Ziyamluma elomongezi besithi Cholocho FC. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ningu Benedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje sikhangela isiphithiphithi esenziwa ngabantu bethenga ukudla lezinye impahla zokusebenzisa ngobunengi bese sabela ukuthi intengo ilakho ukuqonga nxa sokusetshenziswa ama-bond notes. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi usulungele ukuyaphosela uncedo lokudla imithi yokwelapha lokunye ngendizamtshina endaweni ezilabantu abadinga lolu ncedo kwele Syria lapho kulempi yomdeni, kodwa iUnited Nations ithi samelele imvumo yokwenza lokhu kurhulumente wele Syria. Kesizwe utaba oluveza imbono kaHulumende weMelika.
Ubudlelwano phakathi kweMelika labantu belawo People's Democratic Republic bekuyindikimba yomhlangano weComprehensive Bilateral Dialogue owenzelwe eVientiane. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beleMelika lamanye amazwe, umnumzana Daniel Russell, wakhokela iqula leMelika eligoqela iziphathamandla zogatsha lwezomvikela lolwe United States Agency for International Development. Ekuxoxisaneni umnumzana Russell lomsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano belawo lamanye amazwe, umnumzana Songfet Hongbong Nuang, bavumelana ukuthi ubudlelwano bamazwe omabili buqinile kakhulu. Baphinda baxoxa ngesikhundla sokuba ngumgcini sihlalo we-ASEAN lamathuba okuthuthuka angatholwa ilelo lizwe lapho lizamukela amazwe omhlaba emhlanganweni we-ASEAN Regional Forum ku-East Asia Summit lonyaka. Umnumzana Russell wamukele ukuzinikela ukusebenzelana lele Laos kundaba zendulo ezibalisa ukususa omaqhuphula. Wengezelele esithi ukususa omaqhuphula laba kuqakathekile empilweni yabantu belawo.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kaHulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu elimela iZimbabwe lizanqoba eleMalawi ngesonto emkhankasweni okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqutshelwa eGabon ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lamaWarriors lingena kumdlalo wangesonto lihlezi phezu kwengalane kusiphiwa sikaGroup L lile miklomelo eyi-9-2 ngemva kwemidlalo yemine. Abafana beZimbabwe balakho ukuhle bathole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano we-AFCON khona le kwele Gabon ngomnyaka ozayo. Nxa bengatshaya iqembu leMalawi ukuthi umdlalo oza kuba phakathi kweqembu leSwaziland leleGini uphele zingutshikilo bhanqa. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi amathuba eqembu leZimbabwe awokunqoba eleMalawi makhulu kabi nxa kukhangelwa abadlali ababizwe ngumqeqetshi uKalisto Pasua.
Ubona ngathi iZimbabwe ile nkalakatha yechance, especially nxa sikhangele iqembu esilalo le fine run eka coach ikhangela ama strikers akade bekuform kuma club akade bewadlalela nxa sikhangela uTendai Ndoro, nxa sikhangela uKama Billiard, nxa bengaqhubeka nje kusiya kugame yangesonto iyabhubha, iyabhubha iMalawi.
Lo mbono kambili usekelwe nguNation Ncube othi vele iqembu leMalawi kalizake lidle iqembu leZimbabwe nxa kudlalelwa kwele Zimbabwe.
Singakhangela yona imbali yokudlala kwethu leMalawi lapha kwele Zimbabwe abeMalawi abazake besihle. Yebo, Malawi yona ngokwaye nxa siyikhangelele liliqembu eliselithuthukile kwezemidlalo, kodwa nxa ngikhangele abadlali abakhona kulezi nsuku abeZimbabwe abasethimini liyana, hayi angiboni Malawi yena esekuba nenqobe.
Abaqeqeshi beqembu leZimbabwe bethule uluhlu lwabadlali okuzakhethwa kubo labo abazadibana labaseMalawi, njalo laba ngabagoqela uThathenda Mukuruva, uHardlife Zurekwi, uOnismo Pasera, uKosta Namoinesu, uElisha Muroiwa, uKudama Hashi, uKama Billiard, uWillard Katsande, uMarvelous Nakamba, uKnowledge Musona, uTendai Ndoro, uDonovan Bernard, uTinej Khadebe, uDenny Phiri, uCuthbert Malajila, uIvans Rusike, uBruce Kangwa kanye loAndre Kwaze. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Kuhoza Friday namhla sileqembo esilithembise lona kumaviki asanda kwedlula eletanga pasi elihlabela umdumo eliubiza nge-New Afro. Iqembu leli libunjwe ngo 2009 ngamagabazi aphuma engwana ePlumtree kwathi ngo 2013 lethula idlalate lalo lakuqala laletheza isihloko esithi Ntolontolo okutsho ukuthi kudaladala ngolimi lwesikhalanga. Usinini Ngwenya ngomkhokheli waleli qembu njalo uhlala kwelejelimana okwamanje.
Kudaladala lo mhlaba usabuswa ngobaba bethu bese sithi sasiphila ngcono siphanzu kalobhengula. Lawa ngamazwi engoma ethi Ntolontolo engayithola iphuma kusintu sesikhalanga ngiyizwa from kubadala. Sasesithatha ke safaka i-rhythm yethu kodwa sisebenzisa amazwi anjalo. Amazwi asiwatshintshanga siwathatha enjalo. Ingoma evele ikhona eyaziwa kubadala ke yaba yingoma yathandwa ngabantu kakhulu.
Yingoma kuphela le Ngwenya kumbe lenkulumo kukhona okulithinte ku
seGermany, abanye bafowethu baseMzantsi we-Afrika, abanye baseZimbabwe. Kungasikuthanda lokhu siyafisa ngabe sasihlangene senze umculo, into esiqalayo, into esiyithanda kakhulu. Kodwa ke ngumumo wesizwe asikwanisanga ukwenza kanjalo. So ingoma le think yaphuma kuma-situations afana nalawo.
Leli dlalade lilendlikizane zengoma ezilithumi lanye ezigoqela le ethi Isala Kutshelwa.
Isala Kutshelwa. Sibona momo. Wena hlongandlebe usempeleje awani omanini sikukhusa sithi yekeli msebenzi yakho emibi usapelejeni usapelejeni.
Sala kutshelwa sayesikhuze ngoba manje kathesi akusafani nakudala. Abantu abasanatheli emakhaya, sekunathelwa kahle kahle ema-box store. Uthola ukuthi kuba nokulwa okuningi-ningi lapha emashopu, abafana bayachayana kathi abadala baphilisana kahle. So sayindlela nathi ezama ukuthi sikhuze or sibonise nje ukuthi hhayi kuba kuhle uma singabambana sihloniphe. Otherwise uma ungenzaka kanjalo uzobona ngomopho njengoba isitsho sabadala sithi sala kutshelwa sibona ngomopho. Ayikho indawo efana nekhaya, kumnandi ekhaya. Yebo, mhlawumbe usho kumbe isithandwa sakho lapho khona sithandwa, yikho kunapho kunekhaya lami.
Kulale njalo ethi yona Tate Mutilise, baba useluse.
Tate Mutilise, Tate Mutilise.
Yebo, baba useluse, sayomthandazo wethu kahle kahle sitanga phansi. Siyabona ukuthi siyaphusha, besiphusha namadoda sipractice kakhulu. Sizama ukuthi sibe positive, nathi sibonise abantu bakithi ukuthi kukhona okungayenziwa uma abantu behlangana bendawonye.
Iqembu letanga pasi lelamajaha amahlanu abalisa yena usinini Ngwenya esixoxa laye. Ufatsani Mendulo, uMandle Nkosi Mpofu, uTangisani Ndebele, lo Sidingani Ngwenya. Lilo ntombazana oyedwa uPamela Ngwenya ongunkosikazi kasinini. UPamela ngumlungu kodwa nxa esehlabela uyasitshaya isiNdebele lesikhalanga ungaze wezwa ngitsho lasici solimi.
Yebo, ngiyumuntu oyibambileyo ke group lo, ngiyochama backing vocals kakhulu.
Ungwenya uthi idlalade lesibili liyeza kusikhatshana esilandelayo. Baphuma ke enkundleni ngale ethi Njelima.
Njelima, Njelima. Njelima, Njelima. Njelima, Njelima.
Njelima,
Njelima. Njelima, Njelima.
Njelima,
Njelima. Njelima, Njelima. Njelima, Njelima.
Njelima,
Njelima.
Njelima, Njelima. Njelima, Njelima. Njelima, Ubaba wazalile mo Mina ngesabi kufa Mina kwesabu kufa Jelima na jelima
Jelima na
jelima
Jelima na
jelima
Jelima
na jelima
Jelima na
jelima
Jelima na ye
Qembo letanga pansi begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona Njelimana bebekuhlelo Woza Friday. Thokazi kwanelo kwalamhlanje sengilitshiye ke kustudio 7 Live Talk lebelobusuku obuhle livalelisayo nguntungameli Nkomo.